abantu abangaziwayo bathisa imota yebandla le-MTCT kulandela ukutshengisela kwabatsha bebandlaleli abafuna ukuthi ukhetho oluzayo luqhutshwe ngemfanelo. Amapolisa adubula umbhobho emphakathini kwamadlambuzi ePlumtree ngesikhathi bezama ukuchitha abantu ababuthaniswe yinduna ukuze ubona osikamtanda bokunuka abathakathi ababikwa sebekhluphile esikolo semadlambuzi High School. Ikansili yakobulawayo ithola imali yokulungisa indawo yokwakha izindlu ezifika amakhulu ayisikhombisa 700. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisungula uhlelo oluzakwenza ukuthi abatsha bahlale eZimbabwe kulokuthi bayidinga imisebenzi eGoli. Sizahlolisisa ukutshengisela kwabasakhulayo abebandlale MTCT abafuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho ngemfanelo. Kuhlelo Zimbabwe Today asiphoxeni kusase sikhuluma lo Future Love Sibanda, umculi owaye ku-IASA osehlabela lomngane wakhe kwele Austria. Uledo kulamdla uhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazana ngesikhathi kusanda kwenziwa umhlangano omkhulu o-Women of Dominion kwele Melika. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318, zaphinda njalo 001 202 465 0318, kumbe enkundleni yenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapa 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930 6065, 15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhuhlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.